Yinto ebuhlungu kakhulu leyo ngokuba isisindo semali amandla okuthenga emali ayathinta ukuthi kambe abantu abakuzuzayo kuyabafikisa yini ekupheleni kwenyanga elandelayo kuyenela yini ukuthi kondle abantwana kuyenela yini ukuthi babhadale lezi zinto abazidingayo kanti-ke kuyaveza kahle kamhlophe ukungazinzi kahle kwezomnotho nxa ngabe ilizwe lingamanga kahle esisindweni semali lokho esithi i-inflation ngakho-ke kuyadingeka amanyathela aphangisayo ukuthi kuvinjelwe lokho kuyayangisa kakhulu ukuthi sibe semsileni emazweni onke sibe yithesile inflation engamanga kahle
Sibona njalo imibiko yakhe itshengisela ukuthi i-inflation rate isifike ku-1072%, kodwa uhulumende weZimbabwe esithi yena iku-26.5%.
Uhulumende weZimbabwe akasebenzi ngendlela ebalulekileyo esegcekeni nxa kusiza odabeni lwe-inflation. Lizakhumbula emuva le kuke kwafika esikhathini lapho uhulumende abekade engasakhiphi khona lokho esithi ngama-figures, izibalo ze-inflation ukuthi isingaphi okwenyanga ngenyanga okomnyaka lomnyaka. Kanjalo kwenze ukuthi-ke abantu bazenzele, abantu abalolwazi njengohanke bakwenze nalokhu ukuthi babale. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kubale abantu abazimeleyo. Iqakathekile i-inflation ukuthi i-calculation yakhona ukubalwa kwayo kwenziwe ngabantu abazimeleyo abangasoze bafihle ukonakala, abangasoze njalo baveze ukonakala okungekhoyo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi i-independent board engasezikhetha uhlangothi, engasoze ifuna ukuthabisa uhulumende, engasoze ifake ama-figures athandwa nguhulumende, kodwa ezafaka izinto njengoba zinjalo izibalo njengoba zinjalo, ngoba phela la mafigazi la lezi nombolo ziyasetshenziswa ngabafuna ukuzohlanyela imali ukuthi beze kumbe bangeze elizweni. Konke khona lokho kuyasiza nxa kuyabe kusenziwa ngabantu abazimeleyo.
Ilizwe lingabe lilahleka njani okokuthi imali yalo iyaswela amandla okwedlula imali zamazwe asempini? Kuyini okungabe kuphazamiseka kwezenotho?
Ziningi izinto ezibanga ukuthi imali iphelelwe ngamandla, kodwa ezicakathekileyo zintathu ezisithinta kakhulu eZimbabwe. Okokuqala yikuthi imali yeZimbabwe abantu abayithembi, nxa bengayithembi ukuthi isengalondoloza inzuzo kusiya phambili iyaphelelwa ngamandla, kuthiwa i-lack of market confidence ngesiNgisi. Okwesibili ukuthi ilizwe uthole lithenga kakhulu kwamanye amazwe izinto okwedlula lezo zinto elizithengisela ngaphandle. Imali eningi iphuma elizweni, imali yangaphandle okwedlula le engenayo, kuthiwa i-balance of payments yona leyo nto. Nxa ngabe izinto eziningi sezithengwa ngaphandle okwedlula thina esizithengisela amanye amazwe, si-negative, kuthiwa i-negative balance of payments, kuyabe sokuhlupha kuthatha amandla emali khona lokho. Okunye okwesithathu yikuthi amazwe, imali yamanye amazwe nxa isilela, kusilela i-foreign currency, kuyenza ukuthi imali lezo zibe lamandla okwedlula imali yalelo lizwe.
Yiwaphi amanyathelo okufanele abe ethathwa nguhulumende ukuze alungisise lolu dubo?
Into eqakathekileyo uhulumende adingakala ukuthi ayenze yokuthi alungisise ipolitiki. Nxa ingamanga kahle ipolitiki ezomnotho kazisoze zime kahle. Nxa zingamanga kahle ezomnotho, imali yeZimbabwe ayisoze wazuza amandla. Lezo zinto ziqakatheke kakhulu. Kumele alungise ubudlelwane labanye amazwe, kumele alungise indlela esithengisa ngakhona izinto kwamanye amazwe. Izinto eziningi esizithengisela amanye amazwe ezingasilethela i-foreign currency, kodwa iyebiwa leyo mali. Ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende alwisane lenkohlakalo ikakhulu kwezembiwayo. Kuyadingeka njalo ukuthi uhulumende avuselele i-industry ukuze phela sikwazi ukuthengisela amanye amazwe izinto eziningi. Abize njalo i-investment ivele kwamanye amazwe isilethele imisebenzi.